sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela mthakazi omuhle ngomgqibelo mhlaka 28 kaZibandlela 2023. Igama nguGaino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Umba isenzanana elabantu abangochwepheshe kakhulu izisebenzi kahulumeni ukuthi ziqhenisise kwenzela ukuthi ziyiphe okuyikho okwenzakalayo okuncedisa ekuthatheni izinqumo ezingakho.
Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu usebumbe ikomithi ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZimbabwe Tourism Authority ukuhlolisisa kumbe kulenkohlakalo eyenzakala kuyo.
Izilimo ezinjengomumbu, hayi sekuchile silise kumhlophe nge masini, sekuchile. Simadolo zima, asiwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini.
Izakhamizi zeningizimu yemandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu, kuhlangana lokuchisa kakhulukazi kwelanga osokuchiye izilimo emasimini zichile. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi werumba uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukhiphe umbiko ngolwesihlanu esithi usebumbe ikomithi yabantu abahlanu ezasungula uphenyo lwabakhokheli beZimbabwe Tourism Authority iZTA Board. Ikomithi le iyabe ikhokhelwa ngumnumzana S. Masanga ongunobhala kugatsha lukahulumende lwePublic Service Labour and Social Welfare. Ndlovu uthe lanxa kukhona akusolayo lokho akutsho ukuthi kulenkohlakalo ethe yatholakala kumalunga akhokhela iZTA. Uthe okwamanje ikomithi le izaqhuba loluphenyo ihlolisise njalo ibuthanise ubufakazi eyabe ibutholile ibisimethulela umbiko wayo ogcweleyo ngemva kwalokho. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi uma kulokusolela ukuthi kukhona okungahambi kuhle kakhulu ekuphatheni impahla kaZulu, indlela elula esemthethweni njalo epha wonke umuntu amathuba okuthi azwakale kakhulu indlela elandela yona le misebenzi ukuthi ngiyakumba isenzanana elabantu abangochwepheshe kakhulu izisebenzi kahulumeni ukuthi ziqhenisise kwenzela ukuthi ziyiphe okuyikho okwenzakalayo okuncedisa ekuthatheni izinqumo ezingakho. Kuvamile ukuthi into umuntu angasola usethe thatha amanyathelo engakayenzi uphenyo, kodwa umthetho wethu usicacile ukuthi kuqakathekile ukuthi into enjengale kube le phenyo oluthethayo. So ke masengizile ukuthi kulezinto ezingabe zisenzakala ngendlela engekho emthethweni, nasengibona kuqakathekile ukuthi siwulandelele lomthetho. Ngifake ithini engibona ngani izakwenza umsebenzi ngendlela esezingeni eliphezulu sole ukuthi iqiniso kuyini.
Ngobani bona abazabe besenza lolu phenyo?
Baphumele kugazethi, kodwa obathungamelayo nguyenze ningamhamba ngumabhalane jikelele, permanent secretary, not secretary general, permanent secretary oweministry ekhangela i-public service labour and social welfare ubaba uMasanga. Nguye ongumgcinisihlalo owekomitileli phakathikile abaningi kakhulu ngama-chief directors kwamanye ministry kumbetho zikahulumeni.
Kungathi iqembu le-anti-corruption lalo liyabe liphatheka kuphenyo lolu?
No, ngingabe anti-corruption besolele ukuthi ile corruption eyenzakeleyo, bayayenza uphenyo labo oluphukileyo ma besolele ukuthi kule corruption. But mina ma ngithole ukusolela ukuthi kulento engahambanga kuhle ku-department engaphansi kwami or ku-parastatal engaphansi kwami, ngilo mlando wokuthi ngizwisise ukuthi kwenzakeleni, ngilo mlando wokuthi amazwe ngeqiniso imisolidengiso ukuthi kala kuhambana kuse ngibe la manyathelo engaphethayo ngokusemthethweni. Okwakhathesa angifuni ukuthi ithina kukhona okungahambanga kuse, hhayi kusaseyikusolela esizakuncediswa laba abantu abazayenza uphenzi esikhangelele ukuthi into abazayenza ngenokeshana esimahla.
Umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu ngumphathi inkambo ogatsha olubona ngezomkhathi lokwethekelelwa eZimbabwe esixoxelaye ekobulawayo. Isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe amapholisa aseqale uphenyo lwesikolo se-Dominican Convent eHarare ngemva kwencwadi ebijikeleza enkundleni zokuxhumana okuthiwa yalotshwa ngumbalisi omkhulu waleso sikolo ilandisa ukuba kule nani labantwana abayisishiyangalombili 8 asebexotshwe kuleso sikolo ngoba betholakale bethatha njalo bethengisa izidakamizwa. Sizeni uNyathi echasisa kabanzi ngalolu daba.
Into efuna ukuthi sichasise, abe-convent awazange bafake i-report kumapholisa. Amapholisa abapha ngokubona incwadi le ihamba kuma-social media pages. So izolo amapholisa abahambe isikolo bakhuluma lo head mistress labanye amathishara bahamba labo e-Harare Center ukuthi senze ama-investigation. So sikhuluma kunje amapholisa basenze lokwane sithi na ama-investigations. Iningi-ke eminingi sizalitshela ngokuhamba kwesikhathi.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela namphawafu bemvula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zeningizimu emandebeleni sezidlela evalweni kulandela ukunganikuhle kwezulu kuhlangana lokuthisa kwelanga osokuthiye izilimo zithile emasimini. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo lidinga uncedo lokudla kulandela ukuselakala kwezulu njalo nyakenye okwabangela ukuthi abantu abambalwa baswele imvuno. Abogatsha lukahulumende lwezokulima bathi isimo sibi kakhulu esiqintini seGwanda laseBybridge. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Usaphethe isihlalo somkondiso wezokulima esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula suthile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kwelinye ekugcineni. Uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimi ezigoqela ingawuthi zikhula kakuhle. Ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekujike le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBybridge. Umnumzana Themenkosi Nathi obhethele eGwanda South uthi isimo sibe emasimini.
Izilimo ezinjengomumbu hhayi sekuthile zilise kumhlophe nke emasimini, sekuthile. Simadolo zima kasikwazi ukuthi pho-ke abantwana sizobathini kulo mnyaka. Le mbhubhu vele tolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo ngakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi emawane phansi kwenduna uNhlamba uthi bazabulawa yindlala lo nyaka.
Phela kula nto esizaphuma siyiphethe indlala izasibulala, izinto ziyadura, konke umpuphu bakhwelile, asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi eludumbe Bybridge la othi sebelahle ithemba lesivuno esihle.
Mali nganani madlela kumbe kathesi seliphuzile izilimo eziningi sezithile bezizamile kulandela sawuxwayisa kodwa hhayi khane izulu lehlule konke sekuthile emasimini balutshwala nje aba ngumele lapho kodwa ukukhangela komunye umkhathi siyabona ukuthi umkhathi lokusaliwomba.
Ukhansila kawa-12 egungwe mnumzana Okediswa Linyane uthi akulanto enhle emasimini.
Isimo sibi sibili hhayi. Aula lutho babela chile kuchile last thing bese kwanda seba othile osikhuluma ngendlalana le ukuthi ukudla kumele kuthulakale but akula lutho akula kudle champion
uthi ngaphandle kwezilimo izifuwe kakhulu inkomo zilakho ukucuba ilobanini
chile akula lutho egameni womile enkomeni ayinkomeni lakho kubisimo sakhona asibhayi so
abogatsa lezokulima bakhuthaza uZulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uZulu ohlaselwe yindlala eWorld Food Program ithi abantu abafika bhose izigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemaname eKwanda South ngu-Albert Ncube.
Sibonge u-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olugxila kokwenzakala emaphandleni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje sesidedela usithandekile emhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane lokubhekane labesifazane empilweni.
Namhlanje uhlelo lwethu sicubungula eziphathelane nomnotho welizwe lokuthi uthinta njani abesifazane. Asizweni umhlonishwa wethu ezibetha ngegazi.
Mina okhuluma lami kubandla lami engizile i-MBCC ngumkhokheli wabomama okuthiwa sithiwa ngu-National Chair Women ngivuseleke. Ngimele iBulawayo Metropolitan. Igama lami elisesithupheni nginguDorothy Molly Dlovu. Kodwa abantu abaningi ungangibiza ngalelo gama dandekile akangazi. Ngiyaziwa ngokuthi ngugonyeti wakoBulawayo. Thina njengabesifazana be-MDCT esikhangelane lakho kakhulu nxa sesikhangele zomnotho. Umnyaka uyaqala sithandekile. Abantwana baye ezikoleni. Ezikoleni lapha kulezinto eziningi esizatshintshayo. Ukubhadala ngeyusa. Iyusa akulamuntu oliholayo laseZimbabwe, babili bathathu abangaliholisi. Uthole ukuthi omama bathona imini yonke belayinize. Angabhadala kule ilayini yeyusa, ayibhadala futhi kulayini ye-RTGS. Ilanga lonke umama uyakhona engenzanga lutho kukathi impilo yakhe isematamatisini, impilo yakhe ise-flea market, yikho lapho athola khona zona lezi mali. Kube nzima-ke futhi ukuthi khathesi usukusela kule Bengula Street la usazi iZimbabwe uzuyofika kuparonyat empinyeni kwedorobhu. Kufoliwe ngamatamatisi, kufoliwe ngama-flea market, wonke umuntu uthengise ulude, wonke umuntu uthengise idelele, wonke umuntu uthengise ifulawa, uthengise i-cooking oil. I-computation yangikhona khonapho ukuthi ngawe uzuthi usuyachayise uthi sengithengele lami, engxenye kwakho uyakuphethe engxenye $20. Uzaphinde uyikhefule futhi ugade ngayo sobuyela emuva, aphinde ugade ngayo sobusimbo. Ngoba yena umsebenzi akula msebenzi sithandekile, akula. Lolo lutho olukhulayo lolo kuyaqeda ezikoleni sibile engxenye usasile sibili angibathaya kuhle kuhle.
Ani yahambe kuba yafika kutraining. Esefike kutraining akuthole ukuthi isithupha kodwa kade ukuthi uzasebenza ngapha akula. Sokumele aphume ilizwe aye kwamanye amazwe abe yi-foreigner. Ayesuthela futhi wese ukudlula lokhu akubalekele ngapha. Abathi bona laba batsha ngase bekhuluma lolu limi labo lempumalanga ngapha bathi yiringa zangazwa kuphunga futhi izinto uhlanganisa. Banganise ukuthi kube ngaphuma lokho kuphi.
Kulona lolu uhlelo siyake sikhulume nomphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane. Yena uthi uhulumende ulenhlelo eziphathisa omama. Ungathi kulosizo yini abesifazane abalutholayo?
Hayi, iqiniso lihle njalo kalibulali. For example, ngiyakunika mina i-example yeZimbabwe Women's Bench. Mina ngokwami ngingummeli wabomama ePhalamende. Ngingumkhokheli wabomama enhlanganisweni yami MDCT. Kumnyaka ophelileyo ngiyabona ngihambise omama aba-more than 700 ukuthi bayebhalisa. Ngihamba labo babhale basile amafomu. Uthe kabavula amabhenki e-account, bawavula amabhenki. Lanamhla lokhu kunje sithandekile, akulangitho leyedwa kwazi zulutho ebhenki lakhona khona lapho. Ngike ngaze ngabuza futhi lami khona ngabe ngisephalamenti ukuthi kanti ibhenki leli lincedisa njani. Kwathiwa khona hhayi ukuthi kade ngingakahleli indlebe zemali. Ngeqiniso kodwa ukuthi ngeviki yesibili kaFebruwari sizabe sesihlelekise ukuthi laba abaphathi ntambo sibabuze kodwa sibabuza ngendlela le yokuthiwa ngama-questions without notice kumbe ngama-questions with notice. Bengilindele ukuthi ngaye siceda lindaba yedelimitation ngezise kuthi ukuthi kati kuncede abanjani babale besoleni abancedwayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Dorothy Molly Ndlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi wakobulawayo. Yena engumgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT njalo engusenator wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga ngohlelo labesifazane. UChris Gande uselandela ngolwakhe uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani zolukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Angliston Sivanda ocubungula ezombusazwe. Sihlaziya udaba lokwabiwa kwezigaba zokuvota i-delimitation.
Bona kuyinto emangalisayo nje ukuthi amabandla wonke asola kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana. Abazana PF bayakhalakhala, bayacabangelana, bayasolelana, bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Abe-TPC labo bayakhalakhala, abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe. Sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kuthi ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile. Mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompe embe angabafeki kakhulu amabandla ngoba nje sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqile lokuqilibezela omunye ebe sebona ngani iqembu lakhe qilibezelwe. So kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization. So ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endaweni ezinjengeZimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuswelibala esindebele uyasihlala usolwa nje. So yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye lomunye ebona ngazana ukuthiwa ucilebezelo.
Ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kugcilibezelwe na kukhetho oluza kumbe kwayenziwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakhala abe TPC bakhalakhala lalabana labo bakhalakhala lengcwethi lazo ziyakhalakhala kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawo maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi ngamaphutha angenzanga ayenziwe mhlawumbe ukuthi sesikuthi icapacity ukuswelakala kwecapacity capacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu beZimbabwe Electoral Commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzile bebhoda bekhekheleza bebengenangena ngapha bedinga ukuthi ama-constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama-constituents abengasaphumi so basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani ama-constituents ethu asale elishumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama-constituency angu-10 kumbe angu-9 so khona lokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithe mina ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye lomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe bese kusiba khona amanye amaphutha asiwathi thina the technical and administrative engicabanga ukuthi iZed isengabuyela iwalungise abangawenzanga ngabonga ngabomo ngicabanga ukuthi lokho kuyalungiseka kutshelelwe phambili
lo ke bekungumnumzana Angluston Sivanda ocubungula ezombusazwe ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Balaleli baka Studio 7 liyaziswa ukubana umsakazo wenu uzasungula ihlelo ezimbili ezintsha ngomgqibelo langesonto ntambama. Lezi nhlelo zizabe zikhangelisisa ukubhekane labasemaphandleni ngomgqibelo kuthi ngesonto zihlolisise ukubhekane labesifazane. Ihlelo lezi ngezemizuzu engamashumi amathathu. Ngakho ke sicela lina balaleli lisincedise ukukhetha igama lalezi nhlelo. Olwemaphandleni noluphathelane lendaba zabesifazane. Sicela lisithumele lawo mabizo enhlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318 kumbe ekhasini lethu eleFacebook kuVOA Ndebele loba ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Uzasinika amabizo asekelwa umuntu wonke uzathola umvuzo owe radio encane.
Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla silomculi weRumba odabuka eTsholotsho emaguswini uChristopher Mazolo Ncube ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sounds. Lapha abaphethe ingoma zabo ezimbili ezintsha. Untunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Don't ingoma yakuqala ithi ukuba yisangoma, kuthi esibili yona ithi baqapheleni. Nango uChristopher Mazolo.
Ingoma le eyinye ethi kungcono ukuba yisangoma, kusho ukuthi ngiyengabheka ukwenzakalayo esimeni sabantu abantu basizwa abasiza abantu bayabasiza, kodwa kubuye kube khona ubugebengu abenzayo, ngoba uthola abantu bethu basiza abantu kodwa begcine sokubana bafundisi nje abaprofiti abadumela abantwana.
Ule ethi baqapheleni ukhuluma ngani ncu?
Lana ngikhuluma empilweni uyathi umuntu uphila naye, umuntu uthola ukuthi uyakucindezela, o noma umuntu uzitshela ukuthi umndeni wakho noma uyifamily yakho, uthola ukuthi kukhona akwenzayo ongakuthandiyo okucindezela wena ngokwempilo.
Abalandeli ubatshiyela aphi amazwi?
Kubalandeli bengithanda mpela ukuthi kabasapoti besixhase kakhulu mpela emculweni, kakhulu enyaweni lwakithi lwasesikhalangeni lasesindebeleni mpela, ngoba yiwo umculo esesiwukhangelele kakhulu ukuthi yiwo umculo esinawo besithenge noma sithi kuzokuthi phela sikwazi nathi ukuthi sikwazi ukuyarekhoda sikhiphe izingoma, bengathengi lawa ama-pirate ama-ten-ten lawa.
Siyabonga Ntungamili, namhla ubesiphathele umculi uChristopher Mazolo Ncube ophuma eTsholotsho ehamba leqembu lakhe leManzi Amnyama Sound. Singakehlukani sihlobo, nanzi ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntamba ogatsha olubona ngezomkhathi kanye lokwethekelelwa eZimbabwe yomnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Usebumbe ikomiti ezasungula uphenyo lwenkokheli yeZTA. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.